ndiri mu Washington DC ndini Tanono Kawande.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezakhamizi ilandula imbiko yokuthi ukutshengisela okwenziwe ngabahlali bakobulawayo izolo akulani lokwenza lezombusazwe.
Thina sizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwa ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngabe kuzananzelela ukuthi leli qhule likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa-ke basuke bagijimisa esingathi kugijimisa ukulamba kwabo ngumbe izisu zabo.
Kulabesilisa abane abalakho ukugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emihloliso yeZimsec angakalotshwa.
Thina njengeamagamated rural teachers union sibone ngani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa.
Ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuvamile kakhulu kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ilandula imbiko yokuthi kutshengisela okwenziwe ngabahlali baleli dolobho akulani lokwenza ngezombusazwe. Abanye abebandla lezanu PF bethese umanisipala wakobulawayo ilandu umlando wokuthi amalunga amaningi abandla le-CCC yiwo ayenza ukuthi umsebenzi ungahambi kuhle kuleli dolobho. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukutshaya indiva lokhu wathi ukutshengisela lokhu bekungaba bantu abamabandla wonke ezombusazwe edolobheni lakobulawayo.
Izimbangela zinenge kodwa ke zimqoka ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kweBulawayo City Council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzelela ukuthi phakathi laphakathi kwalomnyaka iCity Council yabuya lomcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe iUS dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ngabe ibhadala mali ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana ke kwabanga ukuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokitshini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-eastern suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke ngasuyiguqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Siyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi, khonokana kubangela ukuthi umuntu angasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke e-Large City Hall zile njongo yokuthi zibone umeya, u-deputy mayor kumbe u-town clerk loba nje isikhulumeli sekhansili ngakade singathutshwa. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona laba basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindi bona nje amabombo kuvele ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo ukuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehlule kukamanisipala ukhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu singeke sikugqilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhela kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa nguMonzola, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwa ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngakho kuzananzela ngivele ukuthi leli kule likhona ngumbesi ngathi ama councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imsebenzi wabo kodwa ke basuke bagijimisa singathi ukugijimisa ukulamba kwabo umbizisu zabo uzafika ukuthi esikhatini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama city managers izisebenzi ze council ngoba konke okukhunywa ngama managers kukhanya banqeka izikhanda abaphikisi abanakekeli zakhamizi ezibe zibakhethileyo kugcina kusenza ukuthi ubulawayo angathuthuke siya phambili njalo ubulawayo ungananzeli ezindawo eziningi imigwaqo amaklinika izikolo lokunye nje sokusiba sezingene eliphansi kakhulu khonkhana kutshengisa ukuthi akula lokho esithi ngama checks and balances kumbe monitoring and evaluation okumele yenziwe yiwo ama-councillors ama-councillors esuke azenza bona iziqhathwa ze-council sebekhulumela i-council abasakhulumela izakhamizi okuyikho kubangela ukuthi kugcine ungasele ama-checks and balances laphana e-councilini ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama-councillors kube yiwo amonitayo a-evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini khonoko ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu kuseze zasukuma ngobuningi ezisiyatshengisela ukutshengisela konke ezikwenzileyo kakusik ukuthi ngokuqala kugcina hhayi zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi amapholisa azange ahlukuluza abantu abantu azange babotshwe even lalo ugatsha lukamongameli iofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ungabe kwenzakale njani hhayi sabachazele ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kulabesilisa abane abalakho kugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emhloliso yezimsek engakalotshwa. Umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi abasolwa laba ngu-Ashad Sibiya, Brian Kosam, Tazwa Zibekwe, Lomusuthu Sithole. Kodwa bonke abasoze bavalelwe ngoba umantshi wehlise isigwebo sabo. USibiya loKhosam baxolelwe kwathiwa kumelanga bedale icala elifanayo. Kodwa uzibuke loMsuthu kuthiwe bagwetshelwe kusebenza emphakathini i-community service okwamahola adlula ikhulu 108. Kulabafundi abanengi abathola amaphepha emihloliso le ngudlu ababotshwayo njalo labo baphiwa izigwebo ze-community service. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele esikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo.
Iphepha lezimtheki ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy abantwana babesenelisa ukuvuka bela amaphepha ku-WhatsApp abo kodwa-ke labo esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke ngabama-hard copy le ndaba ka-headmaster lo msekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayakubhalela abanikumbe wabanika abantwana bayenza i-review but ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulipha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-WhatsApp so sikubonayo thina njenge-Amalgamated Rural Teachers Union kubona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokusiba labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys so laba abasebengene emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephepha zabotshwa kodwa kungayisiko sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yaole amakhungakhungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ekhona
nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle
okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi inkohlakalo isigcwele lokhu kasifuna ukukufihla inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo njengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali wona lo mbalisi umphathisikolo lomsekelo wakhe babethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla ngezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali yokuthengisela abafundi amaphepha kodwa nxa sesibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloli nangivuka abantu abami banikeza iphepha ukuthi babhale umhlolisi baphumelele kusisa ngathi njengelizwi lokho empeleni empeleni nxa sikhuluma ngakho khuluma sigongofela nababalisi ukuthi izinto ezinye engazoniye ziyasiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe umbalisi ngumuntu oyakha isizwe atho umuntu obonakala ukuthi ngathi xa uyafundisa khona ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulukisa phambili le umntwana esengudokotela, umntwana esengumongikazi, umntwana esengomunye umbalisi, umntwana eseyintatheli. Kuzaba ngudokotela onjani, kumbe intatheli enjani, kumbe umongikazi onjani, kumbe umbalisi onjani. Umuntu ophendula imibuzo ngoba etshengisiwe iphepha uyasiyangisa kakhulu khonokho kwizinto okunjalo.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Ucwaningo olwenziwe ezinhlanganiso ezimanyeneyo ezibalisa iNational AIDS Council, ugatsha lukahulumende lwezempilakahle, iHealth and Child Care Ministry leZimbabwe Civil Liberties and Drug Network luveze ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala kwabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi kubhahile. Ucwaningo lolu lukhiphe njalo ukubana baqhubeka besanda abesifazane abathengisa imizimba ukuthi baziphilise ikakhulu edolobheni leHarare, abathi kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi elizweni. Unkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, uchasisele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi kabanzi ngalolu cwaningo.
Sina njenge Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabamba nyakane lenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Council, eyiyo ibody ebona ngazo zonke izinto ezimayelana lempilakahle. Sozangena kulolu cwayisiso ukuthi sithole esingathi ngesikhiwa yidata yalabo abasebenzisa kumbe abahlaba izakamizwa. So sathi siphakathi kwalolu cwayisiso savela sananzelela ukuthi iningi labo labesifazana abasebenzisa izakamizwa, iningi labo njabo lithengisa imizimba esithi sex working esikhiwa.
Ungasitshela ngamafitshane ngomhlangano lo kumbe singathi i-workshop elibe layo izolo, injongo yayo ibingeyani?
Siyenze lama senators lama members of parliament sibembulela lokhu esikutholileyo kucwayisiswe saba lalo, lakanye besilalabo abasebenzisa izidakamizwa ukuze labo bekhulume izandipho zabo njalo bephiwe uncedo lwabo olubafaneleyo.
Ucwaningo lwenu oluqakathekileyo kangaka, bona abasebenzisa izidakamizwa njalo bethengisa imizimba, bathi yiluphi usizo elingabapha lona njengenhlanganiso?
Laba abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe, isikhalazo sabo yikuthi asilawo ama-rehabilitation center okuthi nxa umuntu eseke wasuka waba lodubo lokusebenzisa izidakamizwa ayanceda. Esikhathini esiningi bahanjiswa kuma-amnesty kumbe ama-mental institutions labo abagula ngengqondo. So bona bakhalaza ngokuthi kumele kube lokwehlukana kwesiphatho salo ogula ngengqondo lalaba abale problem yokusebenzisa izidakamizwa, njalo bebecela lokho esikuthi ngama harm reduction services ukuthi nxa ama center lawa asekhona kube sokuba lama service abo abafaneleyo njengabantu laba abasebenzisa izidakamizwa. Ngoba sikhuluma sinje khona pha eZimbabwe asilayo le esithi public rehabilitation esilawo ngawe esikhiwa lawa adura abantu abadinga imali yokuthi iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngoba abayenelisi ukuthi bayebhadala izimali ezibizelwa kuma-private rehabilitation centers.
Njengoba liphakulele lolu daba kumasenetha labameli bedale lephalamende, bona bathini ngalolu dubo?
Amasenetha atshengise ukuzwisisa udubo olukhona njalo bebe sekela labo ukuthi kube lama public rehabilitation center laza nceda labo abasebenziswa izakamizwa, njalo bekhuthaza abanye babo ukuthi kumele kubanje bona aba abasupplya izakamizwa zakhona ukwenzela ukuthi luphele lolu dubo lokusetshenziswa kwezakamizwa lapha eZimbabwe.
Lo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Izizalane zeMelika lamhlanje zinanza usuku lweThanksgiving Day oluthakazelelwa iminyaka yonke ngalesi sikhathi, njalo ngesiko laleli langa kudliwa ukudla okuthiyeneyo okugoqela inyama yengalukuni. isizalane seZimbabwe esihlala eWashington DC eMelika unkosazana sehlulekile Amelia Boboza Sibanda. Sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngaza kwenza ngaleli langa lomndeni wakhe.
Mina lo mndeni wami sigubha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lamabhutata lama-green vegetables, silandela bona laba abaseAmerika. Kodwa ayisiko ukuthi masilandela, siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba, hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi mawu nga fike Rome uyafika usidla lokho kudliwa ngama Rome, nathi silandela bona nje siphonga uyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli, ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela? Kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga leKhisimusi aliqakatheki kangaka okudlula leli.
Hayi, okwesiko lwaseAmerika lokhu okwenziwayo okweThanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela, ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo ukuthiwa iHalloween. Ababe celebrate abantu abafayo, be celebrate ama-ghost lama-wishes abathakathi. So hayi, angeke sithi ukuthi bakulandela abantu. Mina angeke ngikulandele lokhu, akufani. Kodwa kayikho into esingayenza, njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi bengalandeli iKhisimusi ukuthi baningi kakhulu ama-church yabo la. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana oza la esintwini kithi kwakulinywa, makungalinywa kuthi maso kuvuniwe kwabhulwa, kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala bamahara, kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho kona ukuthi kwakufana nje lale Thanksgiving, kodwa nje noma kwakungathiwi ukuthi Thanksgiving, kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka utshwala kuthiwa yindale, kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami nguBoboza Embakwe esasihlala emaplazini kudala, wayelima elenkomo ezinengi. Hayi, wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngamahara abiza abantu. Kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele, so yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi. Kumbe kwakuphekwa, ngibona ngani kwakuphekwa kahle njengomuntu wayelabafazi abaningi.
Alo ke ngunkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona pha eWashington DC kwele Melika. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget lamhlanje. Iphephandaba lobulembo leNews Hawk lilodaba lokuthi kulabantu abazinkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ababulewe kuzehlakalo zodlakela ngenyanga ezintathu kusukela ngoNtulikazi kusiyafika kunyanga kaMpandula lonyaka eSouth Africa, okuyikukhuphuka kwaleli nani nxa kuqathaniswa lanyakenye. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Masakazi beStudio 7, salona ndingabe ninjani ngapho? Awu, umsebenzi wenu muhle, umsebenzi wenu wancomeka. Siyabonga kakhulu okwesinikeza iindaba eziqotha, iindaba ezihlelekile, iindaba ezileqiniso. Ya, mina udaba lwami ndisendabeni yokuthi khona iipolitiki zaseZimbabwe zipolarize. Kungani singayenzi njengamazwe amazwe lana aphumelele, amazwe athuthukile, singathi thina ngamazwe asephumele ababambelele nomilizwe lesi bayashintsha uhulumeni oko evotele one vision and manje eZimbabwe into yenzakalayo ukuthi bona abantu abalandaba lokuthi bona umuntu obusayo one vision noma kala vision babambelela nje izandla zezikumigasi beze befe besifa befele dube nangicaba ukuthi kumele sifunde kumazwe asephumelele ukuthi bona mayilizwe ukuze liphumelele kumele kuntshintshane amaphathi iphathi mayingayenzi kahle it must be voted out kungene inye layo ingehluleka iphume njalo njalo kuntshintshane njengabo America nabo Britain siyabonga
ambingelele ku studio 7 linjani basakazi abalaleli be studio 7 ndilama ngiphawule ngalesi simo esenzeke kumapostoli la ne South Africa ibuhlungu kakhulu impilo yethu singamaZimbabwe ibuhlungu kakhulu ongawukuthi angazi lokho ukuthi ngayibeka into kunjani kanti okubuhlungu sihlupheka kanje namhlanje thina amaZimbabwe sihluphekiswa yiwa ama president ase Africa ngoba mbono ukuthi likhona ilizwe elingayiboni into yenzakala eZimbabwe kodwa ukuthi bethule o president babo besisize ke sibuyele phela lati kithi emakhaya ukuthi basize bathulele ngoba kubuhlungu kakhulu le into yenzakalayo le siyasetshenziswa ngama president ase Africa akhangele into yenziwa ngu president wakithi uMnangagwa ngeyenzitho ngegama ngoba ngavuka njile izano phela isolwa lutho but into yenzakala ebuhlungu kakhulu kakhulu sazi lo ukuthi sithini ngoba kunamhlanje makwenzeke so ngabe ngama South African ayenzwe le into eZimbabwe ngabe sibona iplan kudala uRamaphosa ngasenza umzamo ukuthi abantu bakhe babuye ekhaya noma kunzima kunjani kodwa thina othu president uthi abafe akulanto angasiza ngayo
oh salibonani zonke indawo mphendwe laphana endabeni ukuthi uMnangagwa uzafaka umbono wakhe uzaveza indlela asebenza ngayo uzoba lenkulumo nje lamaZimbabwe mina ngedwa ngibona nje ukuthi uyabedlalisa isikhathi sakhe umuntu olali uMnangagwa ngoba kulanto ayenzayo lokhu wangenayo wafaka abantu kugantshompo bakeda babulawa indlala kuze kube lakathesi so abantu bayadubeka siyadubeka eZimbabwe abantu nje into ofanele babelayo kutshintsha ukuthi bavotele i-change bavotele i-CCC owenzela ukuthi sike sibone ukuthi lizwe liqhubeka kanjani ngoba uyathembiswa ukuchamisa ukuthi izinto zizakutshintsha asitshintsheni singabeleko sidlala i-cassette eyi-1 iminyaka engu-50 years lokho sidlala i-cassette eyodwa yonke indawo sekwatshintsha onduks malax bachaya kathi sesishaya abonduks junior kuyasetshenzwa kuthiyelwana nakhona ngale kwabechaya bomafumo kwangena u-alek macheso kwangena abanye khathi sesilala abanye abahlaleli besesishonini sokwatshintsha sokuthi sitshaya i-cassette eyodwa uMnangagwa kuphela into angayitshelwa ukuthi kaphuma tshiyane lakho lokhu ngoba kuyehlulekile kuncindizela abantu labamsebenzelayo bayadubeka kabaphi lutho abantu baphila ngokuzitshontshela nje ngalapha emakhaya amadonga abantu lembuzi zabantu so yiyo nje into esingayithi uMnangagwa uyayisebenza lokhu wangenawo buyabuya lobutshontsha lobuyanga lokuswela le ndlala ngiyabonga kakhulu imali ifundi le yami incwadi
Studio 7 salibonani siyalibingelela lonke banjani abantu hayi siyajabula ngokuzindaba ezimnandi mina nzafaka nje imbono emithathu nje kancane siyaxolisa kubo baba abangobaba ukuthi umuntu wazala umntwana enxawuzela umntwana engowakho baba uphinde umenze umuntu ongumama umntwana lwana nxa eselomntwana uzokubiza njani kumbe umntana akho uzokubiza njani okwesithu mina mangaliswa abantu abathi izanu iyenza izinto abazibona ziyaphambili mina khonapho kustudio 7 ngihlala nsizwa kuphela bekhuluma amadamu idamu legwayishangane langaphi ngaphi izinto ezingabona nxa ngiyabe ngizilalele ziyabe ziyi-3 kuphela bekhuluma ngamadamu nje kuphela ama-factory abakhuluma ngawo anzake ngizwe kuthiwa kuvula i-factory enje eBulawayo kumbe iBulawayo si-fire izinto sezisebenza hhayi lokuhlalisa abantu ejele babahlaliselani kade ejele abantu behlala behlukumeza abantu isikhathi sonke kusukisela umgaba ekhona lokho bebahlukumeza abantu abazange bame phela labo bantu bengavele bavote bawina abasabahlukumeze abantu abake bayekele into zabo lezi zokukhuluma into ezingekho kuphela eZimbabwe azikho zonke lezi nto abazikhulumayo ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni sibonge nomsebenzi elisiphathele wona ngilosizi kakhulu ngokuzwa ama-South African lo eqhubeka ehlukumeza amaZimbabwe kweni aloko wabizwa ngokuthi Operation Dudulama Africa umuntu mayeza hamba esontweni lamapostori ewakhumula izembatho ezivase ngomlilo ezishise ngedinga uba alisibona bakuleli lizwe belangemakini kukhombisa ukuthi amazimbabweni akuphila ngaphansi kokuhlukumezeka okungakanani kuleli lizwe lase-South Africa abaningi bakubona kwi-intanethi kuze kushise u-Elvis Nyathi lapho eDeepsloot ukuthi i-South Africa akuseyiloni ikhaya for abantu baseZimbabwe kodwa-ke ngabe kuya ngami ngabe bonke bakubona lokhu beke befike ekhaya bevote kunyakoza ngobuningi babo ngoba i-diaspora yavoti i-ZANU PF ambona izayenza uthanda baseZimbabwe bevote labela eMzantsi Afrika okungcono ngulo lalo ezame ngamandla okuthi ayekhaya efake ivoti yakhe ngoba ukuhlukumezeka abakuthola eZimbabwe babaleka bezala e-South Africa sebekutholile futhi ukuhlukumezeka maybe sokucisha kube western lokhuya futhi-ke befake ivoti yabo next year maybe ibandla eliphikisayo eliye-TCC uma lingaphathi mhlawumbe izinto zingajika zibe ngcono anto bezimbabwe bethola isithunzi ngoba ma uzabona umuntu ekwazi ukukhumula umuntu izembatho achise ingubo zezembatho zamapostori phela amapostori ngabantu uningi lwabo basontela esigangeni ukuthi angetho ukuthi basiphazamisa noma ezindlini noma kuphi kuyakhanya ukuthi luchuku nje inzondo nje ephindiwe ethola abantu bakithi unkulunkulu kabusisa abantu bakithi siyabona
sabonani basakazi bakwa-TT7 ngalinjani lonke nje la hhayi mina ngamafitshane ngithi ngenzame lami ukuphawula la kambe abantu bezimbabwe bonke laba ababoni ukuthi yimhlolo yini le eyenzakala kujobhu isikhala abayiboni ukuthi yinkalakata yemhlolo eyenziwa yizanu uyazi loba bethi umgawe wayirong ukudlu lomnangagwa umnangagwa uwesi umthetho kamnangagwa la majela akhe kuyasimangalisa kakhulu ukuthi kulo muntu ongabulala umuntu kodwa kuyepika umuntu ongabulalanga lowo muntu phela lapha ujobhu isikhala kasikho ukuthi kuthiwa upikele ukuthi e wagqugquzela udlame wathini yimhlolo le ehlolayo ukuthi ujobhu isikhala upikela isikhundla somuntu wabulala lo ilunga le-TCC akukho okunye lani lanxa likubhekile likubona lokudonisa kwangikhona aliboni ukuthi ngumuntu opika okokuthi ngumuntu wabulala omunye izanu ilola abantu bezanu amazinyo bonke bayakubona ukuthi ungabulala umuntu kuya kuyapika omunye umuntu ongayisiwe ubulala umuntu kuza kuyapika omunye umuntu ongayisiwe pikelele lelo kucala lokubulala umuntu enalowo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo sisonke.
Sisonke ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 ezadlalwa kusasa kwele ozadlalwa lamhlanje kwele Qatar. Akusibaya sika Group G lo H. LFC Talent lizadibana lele Cameroon emdlalweni wakuqala kuthi ele Uruguay linqikilane lele South Korea. Ele Portugal lizadibana lele Ghana kuthi emdlalweni wokugcina kusasa. Ele Brazil lizanqikilana lele Serbia. Yiwo ke imidlalo ekhona kusasa kunguqu yomhlaba iWorld Cup. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimbuktu izaqhubeka iveza ukungami kuhle kweluhlu lwabavoti iVoters Roll. Sikhangeleke lodaba lokutshengisela kobulawayo lapho okuthiwa khona izakhamizi zimanyene zatshengisela zithi zona azilani lezo mbusazwe. Yiko ke lapha ukuphelela kona indaba zethu zalamhlanje kodwa lingenelisa njalo ukuthi lizwe indaba zethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Silazo njalo indaba kusihlwa ngo-7 PM. Lingasilalela njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.